Imigwaqo emihle iqhakathekile kakhulu ekuthengiselaneni impahla phakathi kwamazwe lamazwe laphakathi kwelizwe. Kwenza kube lula ukuhamba kwezisebenzi, kwenza kube lula ukuhamba kwempahla, impahla lezisebenzi kufike ngesikhathi esifaneleyo ngokuba kuyadula ukuthi izinto zingafiki ngendlela efaneleyo ngesikhathi esifaneleyo. Ngakho ke imigwaqo emihle kunye lezikaloliwe ziqhakathekile kakhulu ukuthi zikhuthaze zibuye zikhulise futhi ezokuhwebelana ezokuthengiselana phakathi kwamazwe ahlukahlukeneyo.
Njengoba iMelika isithi incintisana leChina kwezomnotho isebenzisa lolu hlelo, akusoze kugcine sekungena kwezombusazwe na?
Vele ezombusazwe kazibalekeleki, zikhona njengamanje sikhuluma. Ukusukuma kweMelika isenza lokho ekwenzayo kungenxa yokuthi iChina ikhona, kanti iChina layo incedisa ikhangeleyo aboMelika lamanye amazwe encintisana lawo kwezomnotho lakwezepolitiki. Kuyindlela yokuthi ithandeke eAfrika, izuze lokho okuthile okuzuzakala eAfrika, kanti-ke njalo yakhe ubudlelwane lalawo mazwe, angagcine sakha ubudlelwane lamazwe aphikisana lalelo lizwe. Ngakho-ke lokho esikubonayo, usizo esilutholayo siseAfrika, usizo esilutholayo kwezomnotho kule politiki phakathi, kungokwasosisa asikho kuhawukelana nje kodwa kungokwepolitiki okukhangela lawo mazwe kakhulu. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi lanxa sincediswa sikwazi ukuthi njenge-Afrika sidlule kulokho, sikwazi ukuzincedisa ukuzenzeka sithuthuke sedlule kulokho, kuhlala singokhamisanithele senzelwe izinto akuqondanga.
Abanye bathi laloba uMnumzana Biden wayethembisa ukuthi uzavakatshela e-Afrika, lokhu uphuzile ukukwenza njengoba ekwenze eseduze lokuthi aphume esikhundleni lesi, besithi inhlelo zakhe zilakho kungaqhubeki, likubona njani lokho?
Akumangalisi ukuthi i-Afrika kayiqakathekanga kwezobudlelwane bangaphandle phakathi kweMelika lamanye amazwe, ngenxa yokuthi i-Afrika iyakhongozela, i-Afrika ilenotho enyethile kodwa engakwazi ukuyisebenzisa ngendlela efaneleyo. Nxa singathuthukanga, nxa singabacelayo, kakho othanda ukwakhelana lo muntu ocelayo, kakho othanda ukuvakathela umuntu azafika amcele. Uthanda ukuvakathela lapho ebantwini abathuthukileyo. Kuqakathekile ke njengezwekazi le-Afrika ukuthi sibone ukuthi siyazithuthukisa, indlela esiziphatha ngayo njalo senze ukuthi siqakatheke njengabantu, siqakatheke njengezwekazi, aqakatheke amazwe se-Afrika. Lokho kuzadinga ukuthi bahlanganise amandla abo ngokusondelelana under i-African Union, kanti ke futhi bazithuthukise ngazo zonke indlela ukuze umhlaba uyithande i-Afrika, ukwazi ukuthi udinge ubudlelwane layo.